Vélez.
Ela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu ekuseni mhlaka 20 ngoMpalakazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, uhulumende usexwayise izikolo ukuthi zingakhuphuli imbadalo yama-school fees ngesilinganiso esedlula amashumi amabili ekhulwini 20% njalo zingabhadalisi abantu ngemali yakwamanye amazwe. Umthethwandaba kamantshi izolo ulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Khazende Khazende lamaphodisa ukuthi kumele behlawule esinye isifundi esihlala eGweru imali engamadola ayi-199,000 yemali yeZimbabwe ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa kunyanga edluleyo.
Mhlawumbe singathi thina kungenza wona amapholisa ayiwo ahlukuluza lelo lungelo abe yiwo acabanga kabili ukuthi nxa lanxa ethunwe nguhulumende aqale akhangele ukuthi kambe lokho engikwenzayo kusemthethweni na, ngoba okusalayo ukuthi-ke bona yibo abazahlawuliswa kumbe ukuthi iministry yabo yezahlawuliswa.
Ibandla le-MDC lichasisa ngenhlelo zalo kanye lemizamo yokuqinisa leli bandla.
Ama-structures la amatshe esiwafaka lapha ngo-President Nelson Chamisa azabe namandla amakhulu afana namandla kathesa kade ku-province. So u-President Chamisa ubelungiselela ukuthi ehlise amandla awasuse phezulu le awafaka ebantwini ukwenzela ukuthi ibandla libe libandla elisebenza ebantwini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uhulumende usexwayise izikolo ukuthi zingakhuphuli imbadalo yama-school fees ngesilinganiso esedlula amashumi amabili ekhulwini i-20% njalo zingabhadalisi abantu ngemali yakwamanye amazwe ngoba kungekho emthethweni. Lokhu kubikwa kuvezwe ngosaphethe isikhundla sikamphathintambo obona ngezemfundo unkosikazi Kesri Conventry ongezelele wathi kulicala ukuthi izikolo zithengise amayunifomu kumbe ziphoqe abantu ukuthi bazithenge bewathenge kwezinye izitolo. Ubekhuluma idale lephalamende ngemva kokuba yilunga laleli dale unkosikazi Priscilla Mwisiha Irampu Imushonga ongumgcinisihlalo wekomiti ebona ngezemfundo ebuze ngodaba lwama-school fees kanye lempumela yemihloliso. Umthethwandaba kamantshi izolo ulaye umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Khazende Khazende lamapholisa ukuthi kumele behlawule esinye isifundi esihlala eGweru imali engamadola ayi-199,000 ngemali yeZimbabwe ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa kunyanga ezedluleyo. Isifundi lesi uSimon Mandoza ukhweze udaba lolu emthethwandaba emelwa ngamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights. Inhlanganiso le isincedise abantu abaningi lonyaka ukuthola inhlawulo ngemva kokubhaxabula kumbe ukuhlukuluzwa ngamapholisa. Ukuhlaziya lolu daba untungameli inkomo weStudio 7 uxoxele isiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Abednego Bebe.
Isituation yamalungelo eZimbabwe abantu eZimbabwe iqala ngesikhathi usabusa uRobert Mugabe. Uzakhumbula ukuthi ngesikhathi kusalungisa uRobert Mugabe abantu bebehlukuluzwa mahlayana kungala lutho olwenzakalayo. Sikubonile-ke ukuthi uRobert Mugabe sesukile kube lokuhlukuluzwa hathi kuphela okwabantu kuphela, ikakhulu nabo abanye akade bekuhulumende sebone behlukuluzwa. Kodwa-ke hhayi, kuthiwa-ke laba akade bekuhulumende behlukuluzwa bebengaba labo kuthiwa khona ingulube isizikhanzinga ngamafuthayo. Kodwa-ke esikubonayo kade singakuzwa ukuthi kuliqiniso njalo kuyukuthi abantu labo abanikwa lezo nhlawulo babhadalwa, kutho ukuthi-ke kulo bubelo sekuzakwenza ukuthi abantu baqale ukuba ne-confidence ukuthi angahlukuluzwa ngamapholisa adinge ilungelo lakhe ahambe kulabo abasebenzela-ke ezomthetho bengabhadaliswa njengama-lawyers for human rights ukuthi babancediseke ukuthi labo bathole leyo nhlawulo. kungabe ke ukuthi ke njengokwazi wethu okwakudala ukuthi mhlawumbe ke uhulumende ubengakwenzi ukuthi abhadale labantu nxa kuwukuthi nakade sikhe singakwenzi kuyabe kufana nokuthi ke uyahlukuluza amalungelo abantu ngoba umthethwandaba unganquma ukuthi umuntu kabhadale kuyabe kufana ukuthi kabhadale so nxa engasabhadalwanga kuyabe kufana nokuthi ke amalungelo akho ahlukuluziwe lokhu akabe kwenzile ngesilungu kuthiwa yi-smoke screen babe senzela ukuthi kubalwe nje emaphepheni ukuthi kwenzakele kodwa kungazange kube nabantu abahlabe hlawuliwe singathaka izandla nosithaya ihlombe nxa kuyukuthi-ke uhulumende-ke uyahlawula-ke labo abantu ababebe lokho kuhlawula umthethwandaba
ukuhlawuliswa izimali ezingaka kwamapholisa yimithethwandaba kungenza yini uhulumende acabange kabili agcine ewahlonipha amalungelo
mhlawumbe singathi thina kungenza wona amapholisa ayiwo ahlukuluza lelo lungelo abe yiwo acabanga kabili ukuthi nxa ethunywe nguhulumende aqale akhangele ukuthi kambe lokho engikwenzayo kusemthethweni na ngoba okusalayo ukuthi-ke bona yibo abazahlawuliswa kumbe ngithi iministry yabo yezahlawuliswa ngibona ngani lo uyabe ekhokhela leyo ministry uyabe sovuka akhangele ukuthi nxa kuyiministry yakhe ehlala ihlawuliswa sokufuze akunanzelele akukhangele abone ukuthi-ke lawo mapholisa afakwa amatombo njalo ayakhangela ukuthi bengakaze benze lokho okuyabe fanele ukuthi bakwenze benze okusemthethweni na ngoba kuqakathekile-ke ukuthi amapholisa ngoba ngokwazi kwethu njalo nangomthetho welizwe amapholisa umsebenzi wawo ngokuvikela-ke ilungelo labantu ngokuvikela ukuhlukuluzwa kwabantu ngokuvikela ukuthi abantu bangazi ba-exposed ebantwini abayizikliwi abantwini abatshontshayo abantwini ababathathela izinto zabo ngodlame so nxa kungumsebenzi wabo lowo kufanele ukuthi sikubone besiba nalokho okuthiwa yi-praise nxa kuthiwa bakuvikele lokho kodwa nxa singababoni bekuvikela kuthiuthi ngezinye indlela-ke babe bevele kuqondile ukuthi babe behlawuliswa ngoba babe besenza umsebenzi ongafakanga bawenza
lo ngumnumzana Bethnico Pepe isiphathamandla sebandla le-MDCT ubexoxa lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo
kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu umsakazo we-Studio 7 uzalethulela izindaba eziphathelane lokutshabalala kwamadamu enyakato lasezansi emandebeleni kanye lasenkabazwe manengi amadamu aseleminyaka edubukile kumbe egqibelekile kodwa akula lutho osolwenziwe ngawo nguhulumende
idamu lemabhungane lidamu elikhulu elifikisa phose amakhilomitha about 9 kilometers ubude
sile damu okuthiwa ngukarisinyama
idamu elikhona lokwakuyisiwale
sinaphi nedamu elisephezi
idamu esilisebenzisayo laphana idamu magwanda
sixoxa lezakhamizi kanye leziphathamandla zikahulumende tiyani indlebe kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesihlanu
umnyaka lo siwugqiba ibandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lilokhu lingakaqhubi inhlelo zalo zonke zokutshengisela kusukela nyakeni kuze kwaziswe ukuthi umongameli Emerson Mnangagwa nguye onqobe kukhetho ibandla le-MDC lathembisa abalandeli balo ukuthi lizasungula uhlelo lokutshengisela uhulumende aze alungisise udaba lwempumela yokhetho kodwa sonke isikhathi nxa leli bandla lizama ukuphatha lelo nyathelo lithi amapholisa alivimbela uChris Gande we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC umnumzana Nkululeko Sibanda ukuze sizwe okuningi ngalolu daba
uPresident Chamisa usevele yena wathi uhulumende kufanele okamnangakwa khangela ukuthi abantu beZimbabwe baphakathi kodibo olukhulu njengoba izwe lingananga kanje ngibona engani kuzaba lo dibo olukhulu futhi njalo okufanele lulungiswe ngalokho bekusazakala njalo kusemgcekeni ukuthi uzimukazi weZimbabwe ubezaphitsheka ngokuthi akhangele ukuthi aqondisise ukubuswa kwelizwe ngendlela evunyelwa isisekelo sombuso welizwe njalo esetshenziswa ngabantu abaningi emhlabeni wonke jikelele izihlelo zikapresident Chamisa bezimsuse bantu emadolobheni zimse ebantwini ilizwe lonke leli jikelele nje ukuthi akhulumisa nabantu bezimbabwe ngokuthi kathi macebo bani njalo maplani wani engenziwa ukuthi izimbabwe ilunge
Ye manje nga sikhangela okunye okuyakukhalazwe ngabantu ikakhulu okokuthi emakhaya lapha aliqoqanga lokho okuthiwa ngesilungu ngama structures aqinileyo osekubangela ukuthi ama primaries linganqobi lina likukhangele ukuthi liza kulungisa njani lo
yikungazi nje kuphela kwabantu okwenzakala ukuthi ekuhambeni kwethu ku Congress ngo May ama structures la kukhulunywa ngayo ayekhona abhidlizwa kusisa ukukhithwa ama ward kanilani usendele ukuthi wakhiwe ama structures amacha esiwathi thina kuma district level njalo ama branches ngakho ama structures la amasha esiwafaka yafakwa ngupresident Nelson Chamisa azabe namandla amakhulu afana namandla kathetha kade ku province so upresident Chamisa ube lunkulungiselela ukuthi ehlisa amandla awasuse phezulu le awafake ebantwini ukwenzela ukuthi ibandla libe libandla elisebenza ebantwini ngalokho mina mbonani kuyinto enhle lapho baphitshewa ukuthi kuthiwa akulama structures ukuthi abakwazi ukuthi ama structures akhona siwakhiphile aphitshele ukuthi kwenziwe umsebenzi omuhle omutsha ngaloqinisa iparty la ukhulunywa ngama primary la ukhulunywa ngayo abantu bakhuluma ngeprimary eshurugwi lapho kuthiwa sathola khona sina 16 votes sithola 16 votes eshurugwi khonapho kugcwele khona ama-terrorist awezana kuthiwa ngamashurugwi sasenze thina indlela yokuthi ngo-2018 phakathi kokhetho olukhulu kakhulu olaba noludumo olukhulu kakhulu emhlabeni kuleyo wadi sasivele kuthole amavoti angu-20 ungakhangela manje ukuthi sithole amavoti angu-15 manje kushengisa ukuthi kasehlanga kunamba zethu kangako ngoba le yi-by-election ngalolu hlobo ngibona ngani abantu bathaba bayazithabisa nje ngodaba olungekho kufana nomuntu othi yena ubone inkalakatha yolwandle ekhuluma ngamanzi abone inkomishini yedia
lo-ke umnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamongameli webandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezikumaphephandaba, iphephandaba leli chronicle lithi i-Traffic Safety Council of Zimbabwe imanyene le-South African Road Accident Fund ukukhuthaza ukwehlisa ingozi emgwaqweni phakathi kwele-South Africa lele-Zimbabwe ngaleli khefu lekhisimusi. Imikhankaso le iqale emathebeleleni South ngolwesithathu njalo uzaphela ngomvulo ubususiya e-South Africa ngozibandlela ngomnyaka ozayo kusiya ekupheleni kwakhe. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp.
Kanjani bahlela bahle mina engakutsho ukuthi khona omveki kabayekele anti qala wathe kuzo wathi wangikhona eZimbabwe akula crisis that was dala manje into esiyidinga ngale kudingani xa ukuthi ama-crisis kawekho kabayekele
selokhu wayenza le mhlangano le ahlale eyenza lahlala ehamba seyokuyabuya la mina ngapha wake wazothiwa umnankava ubuye watshela abantu ethi uzweni ethi utholeni ngoba kuyafana ilizwe lukalebhukude kale jona lisiyaphansi kuye mara yena uhambo ukuza namalanga abantu besifa ezibhedlela amatitsha engaholi ama-doctors engaholi imigwaqo ifile kula ma-toll gate kanti imali zalezi zinto ziyakuphi kahle kahle imali ezimayini ziyakuphi manje usejikela kuma-passport still abantu ba-aplayele ama-passport abawatholi kodwa liyabona zonke umnanga kokhohlakele umnanga kwavele akula nto azoyenza noma abantu bengayenzani kazile ezanu p f uvele ngeqiniso akula nto ezoyenza elizweni apha ilizwe liphelile manje iZimbabwe lele bhazala lengizwe siphelile ibulawa ngumnankaka ajike futhi kumaphambi kwazulu ethi ye uyenza umhlangano wokuvuselela umnotho uzokhiphani umhlangano akula nto ezofunda
salibonani. Igama lami mina ngumsisipeni Ncube ngisebutswana. Ya indlala eZimbabwe isizisa ubuhlungu ngoba lo president weZimbabwe kakhanyela abantu uMbeki akula nto angayilungisisa eZimbabwe so uMbeki nomnankagwa abantu bane akula nto abangayilungisisa eZimbabwe kabayekele uThamisa ebuso njengoba wawina uThamisa
Salibonani, igama lami ngu-Elvis. Siyakhala ngalapha. Situation ezekhona lapha ezizwa eZimbabwe elizweni lakithi. Hayi, isithabile. Njalo thina masila eSouth Africa. Kuhle siyasebenza, yonke into siyasebenza. Kodwa inkinga iyi-1. Ngokuthi angeke wenelise ukuthi mawusebenze after 3 months ubuyele ekhaya ngoba kusekudeni emdeni akwenzi. So becela ukuthi bekhulumisane bona behlangane ndawonye bekhulume into ezwakalayo bezwane kahle kahle ngoba thina nathi uyadlala ubuye January uyobuyela ngo-December njalo u-December wakhona u-too expensive. Akula nje ehamba kahle njalo ngapha siyasebenza noma sakha sakhela abantu ilizwe labanye abantu ama-buildings yonke into esigijimayo ama-business wonke sikhuphukise ilizwe labantu.
Ye, mina ngiyacabanga ukuthi uThabamphiki kwesinye isikhathi abantu sebengamsola ngalokhu wakwenza umhlalo kuqala kwaseZimbabwe se-songwriter kaphila wenza kanje kwabaso abanye bakubona ku-right abanye mhlawumbe bakusola. Kodwa okwamanje into engiyibhekileyo bakithi ukuthi ilizwe okwamanje vele lokhu esisezandleni zezami njalo sengiphethe umna ngapha phathi yale khona ma ingavele iphume ingabi khona mhlawumbe kungena amanye amaphathi noma ama-CNCA enye iphathi kumbe ngomthwakazi lezapho abelungu engabuya bezoinvesta imali laphana lizwelana lingaba right kuvuka amafame abantu besebenzi kuvuke o-PM kuvuke o-bank kuvuke kuvuke wonke amakhampani amakhulu o-relas nasebenzi lapho kodwa lokhu sisele phathi yona le abantu abathandaze iphathi liyayiphume ukungena imiphathi.
Salibonani
lo okhulumayo umntwana wesihlabathi wakwena ophume ejawunda. Ngikhuluma nginabo ngilapha eJoza eJohannesburg eSouth Africa. Hhayi, ya uThabamphiki ukhona kerodio laseZimbabwe uzama ukuhlanganisa inkulumo ukuthi ababaphethe ilizwe nabaphikisayo uzama ukuhlangana ukuthi mhlawumbe ilizwe ngalokhu. Ye, mina ngiyacabanga ukuthi uThabamphiki kwesinye isikhathi abantu sebengamsola ngalokhu wakwenza umhlalo kuqala ukuthi kuqala kwafika eZimbabwe se-songwriter kaphila wenza kanje kwabaso abanye bakubona ku-right abanye mhlawumbe bakusola. Kodwa okwamanje into engiyibhekileyo bakithi ukuthi ilizwe okwamanje vele lokhu esisezandleni zezami njalo sengiphethe umna ngapha. Mina ngicabanga ukuthi bakithi uMphiki mhlawumbe ngaze abuye nama-views angcono labanye abantu bengeke bezisithathe mhlawumbe imbono kamphiki ngendlela yokuthi yabona abantu uma ngithingabheka bona abanye abasithe eZimbabwe ikinga ngamina ngakho na sebengogumbela kwesaba ma umuntu wakhona esebenza ekuseni evuka yokufika nakacabanga ukuthi ngiyasebenzela abanye abantu yabona umuntu wenza lowamsebenzi awenza ngathi private job yakhe yabona umuntu uma esenza isipaza umuntu uma nesipaza ezikwesela phana eshopu esiyo ukuthi angafala kungafala kuphela abantu bangafala kufala kuphela bazokuthenga kungekho bazohlula. Kanti kune-different ukuphatha ilizwe nokurana your own shop ngisipaza sakho ngokurana ilizwe kumele hlangane abantu abaningi kakhulu ma ungiphathe ilizwe ngepolitiki hlangane ma ukuphilina nawe zithiwa thina.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Ngizaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Njalo sithanda ukwamukela labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele ngoba kunjenje siya live streama silo Jason Maphosa, silo Vasco Nyaningwe Moyo abasivukisayo, silo Mpande yamadoda Mathema. Usifosiso Ndlovu uthi sakubona msakazo wami omuhle, saze samnandisa iNdebele sakho, sisenkingeni ngezwe lethu laseZimbabwe. Lokhu sekuyikulungiswa nguNkulunkulu ngoba ngabantu abaphethe abangafuni kulunge izimo ngoba besabela izikhundla zabo. Ngombono kaSibusiso Ndlovu lowo, khumbule ukuthi lawe ungasithumela wakho umbiko lapha siwubale ku-WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318 yileyo ozirekhoda yona sikubale emoyeni njalo leyi oyithumela lapha kucast lethu leFacebook yiyo ke esiyifundayo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokulenyanga ezintathu kwabunjwa uhulumende wesikhatshana i-transitional government kwele Sudan ngemizamo yokuxazulula ingxaki kwezomnotho welizwe kanye lezombusazwe kulele lizwe elalibuswa ngu-Omar al-Bashir okweminyaka eminingi engasuswa embusweni ngomabasa wona lo umnyaka kulandela ukutshengisela kwabantu. Inhloko kahulumende lo u-Abdalla Hamdok uthi injongo yakuqala yikukhupha eliSudan kuluhlu lwamazwe okuthiwa asekela amalucatsha welemelika. I-Committee ye-Judiciary edalele House of Representatives emelika ikhangelelwe ukuvota namhlanje ngumpawu zokuthi uMongameli Donald Trump zavusi kuhle nemizamo yokumisa umsebenzi nge-impeachment. Amalunga alikomiti achone ekungqoqo sikiswano ilanga lonke lebusuku ibandla lama Republicans lesithi kuhluzwe okunye okulethwe kuleli dali okukhangelelwe ukuthi kwesule icala alitheswayo uMongameli Donald Trump. Kweziphathelane leMelika namuhla sixoxa ngodaba lokuphuma lokungena kuleli lizwe olwe-immigration silomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Indianapolis khonapha eMelika. Yena esiqala ngokumbuza ukuthi kambe uhulumende uluphethe kuhle yini lolu daba.
Obona bengathi ukuthi baluphethe kuhle kodwa ngokukhangela nje jikelele kube nokukhala ukuthi ungabe lozwelo kulaba bantu abavela kulawa amazwe wamakhelwane ngendaba zokuthi bengaze babanika ithuba lokuthi claim i-asylum ngezinto ezinjalo. So bona bathi bazame ukulungisa ilizwe labo i-system zabo ezingalunganga kodwa ngasikhathi sinye futhi kuba nokukhala indawo zonke ukuthi hhayi selizukela laphakamisa isilinganiso kakhulu angazi ukuthi kubuya ngokuthi khangela ngalesi gcwele
ukuthi ibandla lama-Democrats lona lungalubamba ngcono yini lolu daba kumbe kungagcina sokugcwele abantu abavela kwamanye amazwe ngokungekho emthethweni.
Ye khona ukuthi sukusukela ngo-9/11 ngo-2001 vele indaba ze-immigration kahle zahlupha ngoba sebezama ukuthi babone ukuthi ngubani ongenileyo kwenzela ukuthi bakwazi ukuthi ungene ezodingayo. Akona akusi ngenxa yemisebenzi kodwa ukuthi kwesinye isikhathi bathi bona abantu avele eMexico babuya lama-drugs nezinto ezinjalo. So bathi bazame ukulungisa-ke kodwa-ke la ama-Democrats nawo kuyakhulunywa ukuthi ngesikhathi sika-Obama abantu abaningi abavele e-Africa ba-deportive ogoqela nabavela eZimbabwe ba-deporte kakhulu. So angikhona ukuthi umongameli okhona ukuthi la ukwenze kwaba i-politics kwenzela ukuthi athole la ama-votes kodwa angikhona ukuthi kungahlukana okumangalisayo xa kwaba ama-democracy.
Lo-ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi sizalwane seZimbabwe esihlala e-Indianapolis khonapha eMelika. Silombiko njalo lapha kwabasilandela ukhasi lethu le-Facebook uJafter Adam Dluli uthi iZimbabwe inothile ngegolide yamadayimane kodwa inkinga ngabantu abaphethe befuna ukudla bodwa njalo abafuni ukuthiyelana umbuso. Uyaqhubeka uthi umgabe wafundisa umnangagwa ubusela amasotsha wonke umuntu okugovernment nje uthi lisela kathesi ilizwe lizasebenza njani imali siya kufamily eyodwa ebulawayo sithuthuka njani singatholi imali yamagold lama-diamonds. Ngumbono kaJafter Adam Dluli lowo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Kwezomculo namhlanje ntambama kobulawayo phandle kwe large city wall ekapha kikolomcimbi we Econet Wireless wamahala ukuthiwa I thank you 2019 concert, lapho kuyabe kudibene abaculi abaludumo besenza abakwaziyo kusukela ngo 5 PM ntambama, kuthi ngo 7 PM kube lo Skies FM Metro Awards kusukela ngo 7 PM phakathi kwe large city hall. Asizweni umculo ka Clement Magwaza ongomunye wabazahlabela ku concert eye Econet esithi Stambo Sami. Nyaningwe othi siyabonga kusidlalela ingoma Sithambo Sami okwelizwe thina asisazi sokukhuluma sithini wehlule. Yebo ke namhlanje ke uzabe edlala uClement Magwaza labanye kobulawayo phandle kwe large city wall kulo mcimbi we Econet Wireless wamahala ukuthiwa I thank you 2019 concert, lapho kuyabe kudibene abaculi abaludumo kungo 5 PM kuthi ke ngo 7 PM esosibalo weSkies Metro FM Awards oyabe ngo 7 PM phakathi kwayo iLarge City Hall. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.